sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 24 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje valichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamachumi phose amathathu.
Izinto zonke lezo kuthiwa iZNPF yazenza izinto ezisemgcikeni azidingi maphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze.
Abasakhulayo bezanupiefu basola abomsakazo westudio 7 laba amaphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa.
Ama-sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa yi-targeted sanctions.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola izijeziso zenotho kusasa ele-anti-sanctions day. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancintisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo labangamachumi amabili lasishiyagalolunye abafunyanwe sebepholile. Asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamachumi amathathu lasithupha 236. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selikhwelela yaku 8257 kuthi inani lasebephephile lona selifike ku 7771. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangamakhulu amabili alamachumi amahlanu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 42,299,535 njalo wabulala abedlula isigidi esisodwa 1,145,739. Ngokucho kwe Johns Hopkins University. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Abasakhulayo bezanupf namuhla basole umsakazo we Studio 7 leminye efana le BBC le CNN kanye lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo abenza izijeziso zenotho zingasuswa ngoba bebika indaba zamanga ngokwenzakala eZimbabwe ezingcolisa uhulumende. Abasakhulayo laba baveze insolo yabo kumbuthano abawenzele ehoteleni le-Rainbow obulawayo namuhla emini phambilini kosuku lwakusasa olwe-anti-sanctions day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano wesadaki ukuthi kube lilanga lapho amazwe akumanyano lo abambana khona lele Zimbabwe esola izijeziso ezetheswa amalunga eZANU-PF yiMelika lomanyano we-European Union. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele umbuthano lo ukuthi umsakazo weStudio 7 leminye yethula indaba zamanga phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu ngoba ingafuni izijeziso zesulwe. Ukuhlaziya loludaba sixoxele umhleli wephephandaba elizimeleyo eleStandard umnumzana Kolwane Nyathi.
Lokho kuchiwo ngabantu bezanu asonto entsha. Siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF vele ubudlelwana buka uhulumende lebandleli busayo lamaphephandaba kumbe imsakazo ezimele yodwa akukaze kube kuhle. Izanu PF libandla elingafuni ukucriticizewa ngama journalist bona ba prefer ukuthi amaphepha ndaba lemsakazo bekhiphe amazwi angavezi lokho kuba bakwenzayo. Siyazi ukuthi izinto zonke lezo ukuthiwa izanu PF yazenza izinto ezisemgcikeni azidingi maphepha ndaba kumbe imsakazo ezimele yodwa ukuthi ziveze ama abductions lokubotshwa kwabantu, izinto ezenzakala abantu bebukhanyele. Okwenziwa yimedia ukuthi babhala kumbe basakaza into ezenzakalayo elizweni akho ukuthi into ezisemakhanda bombe abazicabangela zona. Izanu ayisho zivume lapha ephambanisa khona ngoba vele ayikazivume. Siyakwazi ukuthi kwaba lokubulawa kwabantu ngeva ukutholakala kwezukazivuse iground kuze kube namhlanje akula umuntu ovumayo ukuthi izinto lezo zenzakala. Singaze sikhangele ukuthi izanu izavuma ukuthi lapha ephambanisa khona ukuthi iphambanisile. Akumangalisi lokho okukhulunywa ngabantu sakhulayo bezanu PF. Ngistrategy abahlala besebenzisa.
Alubana izijeziso lezi Nyathi zithe zasuswa njengokukhuthaza kwezanu, ubona ibusa kuhle yini ilungisisa umnotho, indaba zamalungelo zilungisiswa lakho konke okuhluphayo kuhamba kuhle?
Ukukhitshwa kwezijeziso lokhu ambona ukuthi ungatshintsha lutho ngendlela i-economy manager ngayo kumbe izanu PF ebusa ngayo, ngoba into abayijayeleyo laba akula nto etshintshileyo ngendlela ababusa ngayo kusukela ku-1980. Lokhu ukuthi bethi beblame ama-sanctions or izijeziso lezo ukuthi bathi izwe zenza into zingahambi, i-excuse nje abayinikayo, i-excuse yokuthi bezama ukuncinda abanye ngamacala abo besithi ama-sanctions lawo enza bengabusi umbe berani economy endlela ekhangelelwe ngayo. Siyakhumbula ukuthi mina ngagothe ngene uba umongameli ngo-2007 wathi ukuthi abantu bengachitha isikhathi bekhuluma ngama-sanctions ngoba siwaza khulisa inotho kumbe aza yezwa ilizwe lethu libe ngcono. Engaze ehambe ama-sanctions la ngibone lutho olutshintshayo ngoba izanu vele indlela ebusa ngayo indlela ebuse ngayo from 1980.
Umnumzana Kolwane Nyathi ngumhleli wephephandaba elizimeleyo ele The Standard. Kusenjalo isigodlo someli wele China eZimbabwe sethule umbiko namuhla sisithi izijeziso lezi zibulala uzulu weZimbabwe, ngakho kumele zesulwe. Kodwa isigodlo someli weMelika laso sethule owaso umbiko sisithi izijeziso lezi ziqondiswe kumalunga ezanu PF aphatheke kundaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu, imisebenzi yenkohlakalo lokunye okuphathelane lombuso omubi, njalo kaziphazamisi abantu makhaza. La ngamazwi agcizelelwe njalo isigodlo somanyano we-European Union. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukhangelelwe ukwethula umbiko wokusola izijeziso lezi kusasa. Lanxa abezanu PF besithi izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba zibulala umnotho njalo zilimaza uZulu makhaza, abebandla le-MDC Alliance njenge-European Union leMelika bathi umnotho ubulawa yimisebenzi yenkohlakalo lombuso kamongameli Mnangagwa omubi. Kubika ubathabile Masuku.
Izijeziso lezi zetheswa iziphathamandla zezanu PF lamakampani alobudlelwano lalelibandla i-EU leMelika kuminyaka engamachumi phose amabili edluleyo emizameni yokuphoqa uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo kaZulu njalo amise ubudlwangudlwangu obabusenzakala emaplazini yesikhathi abalimi abamhlophe behluthulelwa umhlabathi. Lanxa i-European Union leMelika ziqina ngokuthi izijeziso lezi ziphazamisa amalunga ezanu PF eziqondiswe kuwo kuphela, uhulumende uthi yizo ezibulala umnotho. Ilunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi uZulu makhaza nguye odla luhlubhu ngenxa yalezi zijeziso. ngokunjalo uthi kumele zesulwe.
Kuthiwa i-targeted sanctions, akula ma-targeted sanctions la. Abantu beZimbabwe yibo abasafa, abathwele nzima, abantu abangalaluti yibo abasafayo. Bakithi ubona sebephephela kubo South Africa, abanye baleka besiya phetsheya khona le besiba izigqili zamakhiwa nala asincindezelayo asethulile ama-sanctions ngenxa yokuthi umumo wethu lowo amakhiwa la alwa lathi ngendaba yomumo womhlabathi.
Amazwi kaGawule agcizelelwe ngumnumzana Joseph Chuma olilunga lezano PF Central Committee.
Ama-sanction lawa alimaza wena lami phansi ngapha ngenxa yokuthi amankampani amaningi lamanye angelani lalabo ababusayo alawo athwala nzima ukubana asebenze. Ama-sanction lawa alimaza kakhulu njalo alimaza umkhono wethu. Ezingaja ezikhona kunapha ama-organization lamanye amazwe especially ngapha ku-SADC asezimisele ukubana ame leZimbabwe esala into le yama-sanction esithi kona ngabe ayasuswa.
Inhlanganiso emela osomabhizimusi eyeZimbabwe National Chamber of Commerce ithi iyawusekela lo mkhankaso. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Godwin Muoni utshele iphephandaba le-Herald ukuthi izijeziso lezi zibulala amabhizimusi ngoba engavunyelwa ukweboleka imali emabhanga aphandle kwelizwe. Kodwa abebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance bathi umnotho weZimbabwe udilizwa yiZANU-PF ngemisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukubusa kuhle. Ngokunjalo, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi umanyano we-SADC udlalisa isikhathi ngokuqoqa umkhankaso lo wokusola izijeziso kusasa.
Kuyadida ingqondo ngoba isata yone efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba. Namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions. Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i-targeted sanctions.
Umafa uthi nxa uhulumende kaMnangagwa efuna izijeziso zesulwe kumele elandele inkuthazo yeMelika le-European Union eyokuthi ahloniphe amalungelo njalo etshiyane lemisebenzi yenkohlakalo.
Ngathi umthetho wezidera ufuna ukuthi iZANU-PF ilondoloze amalungelo ayinqaba ngama-human rights and the constitutional rights. Ngaphandle kwalokho mahlabezulu ngaze kuwine uTrump kuwine lowo uJobin umthetho lowo uyabo lokhu khona.
Ngonkwenkwezi lonyaka elemelika likhuphe ibhanga le-Infrastructure Development Bank of Zimbabwe lele-Agricultural Development Bank of Zimbabwe kuluhlu lwalo lwezijeziso. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi izijeziso eziseleyo zizasuswa zonke nxa uhulumende weZimbabwe engahlonipha amalungelo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Ke siye emaphandleni ngodaba lwezijeziso lolu. Izakhamizi seziveze imbono etshiyeneyo ezinengi zisithi kaziboni ukuthi izijeziso ezafakelwa amalunga eZANU-PF ziphazamisa njani uZulu Makhaza. Kubika uAlbert Ncube.
Iningi lithi kalikholwa ukuthi izijeziso lezi yizo ezidala inhlupho ezibhekane loZulu, ngakho zithi urhulumente ukhuluma ize lapho zisithi zibhidliza umnotho. Umnumzana Guda Kwashe Zulu enatisi eMatobo North uthi ukutshengisela ezitaladeni akusoze kusize ngalutho.
I-anti-sanction day leyi akusamelanga vele sibiyenze noma sitshengisele because awuzange kube lempumela kusukela ngonyaka ophelileyo lapho i-SADC eyangenela khona ifuna ukutshengisela ukuthi sincedise iZimbabwe ngoba sokule new dispensation ukuthi iqalele epejini elitsha.
Amazwi kaZulu agcizelelwe yisakhamuzi esanetiseni eMatobo umnumzana Greg Dompiri yena othi urhulumente kumele azinuke amakhwapha ngodaba lwezijeziso lezi hathi ukudlalisa isikhathi etshengisela.
njengelizwe kufuze siqale thina sizilungisise lapho esilamaphutha ethu sibe kwazi ukuhlonipha amalungelo abantu sibe le free and fair election siqede i-corruption ngoba as long lezi zinto zingaqedwanga I think it's waste of time ukuthi sitshone sikhuluma nge-anti-sanction day ama-sanctions lawa siyazikhozela thina
umnumzana lavumoncubo esekhamuzi kwat 4 ematoba south uthi izijeziso ezihlukuluza uzulu yilezo athi zethulwa libandla elibusayo elizana u-p f
ama-sanctions la akhona asiphambanisayo thina ngama-sanctions esiwafakela izanu ama-sanctions esiwafakela izanu u-p f yiwesithi kawaphele ngoba sithwele nzima siyagula asilanto ezisilaphayo ezikolweni abantwana amatisha kaholi ezibhedlela kula mitha sikaholi yiwo ama-sanctions esithi kawaphume yiwo ama-sanctions esingawamatshela hhayi ama-individuals lawa wabo lawa kawasebenzi
kusenjalo abazali sebekhuthaze uhulumende ukuthi athathe udaba lweholo lwababalisi njengodaba lomqoka njalo luphuthumayo ukuze babuyele ezikolo abantwana bafunde loba nje izikolo zivule ekupheleni kwenyanga edlulileyo akukafundwa ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhala ngeholo labo eliphansi unkosikazi sikhangele moyo owesilela tshani insiza ngomunye wabazali labakhathazekileyo ngekusasa labantu babo
ngoba wonke umuntu uvela kutitsha uvela kutitsha ngazibe ngudokoteli uvela kutitsha owaye amatitsha lingawaqakatheki siqakathekisana amatitsha
unobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Tapson Nganono Spanda uthi sibehambise isikhalazo sabo seholo ngomongameli Emmerson Mnangagwa
simbhalele samazisa inhlupho zethu samazisa lesikufisayo sikhangeleleke impendulo ezavela kumongameli simazisile ke umongameli welizwe ukuthi kunjenje kasikho emsebenzini ngenxa yokwehluleka kuba semsebenzini ngoba imali esiyiholayo ayisiyenelisi ukuthi sifikise emsebenzini
esethula umbiko wakho e-State of the Nation Address ngolwesine umongameli Mnangagwa uthembise ababalisi lezinye izisebenzi kahulumende uthi uhulumende uza kuyenza okusemandleni akhe ukuze athuthukise impilo yabo ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvotile namuhla kukhetho lukamongameli lapho ancitisana khona lomela ibandla eliphikisayo elamademokrasi umnumzana Joe Biden uTrump olilunga lama Republicans uvotele edolobheni lePalm Beach eFlorida lapho athuthele khona nyakenye esuka eNew York. UTrump utshele intatheli izindaba ukuthi uzivotele njalo uthe uzaqhuba imihlangano emithathu yokudinga usekelo namuhla. Ukhetho luza kwenziwa mhlaka 3 ngenyanga ezayo okutsho ukuthi solusalelwe izinsuku eziyisishiyagalolunye kuphela. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamhla sixoxa lo nkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe sicubungula umsebenzi owenziwa inhlanganiso yakhe emaphandleni ukufundisa abesifazana ngendlela ezehlukeneyo ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Sahe, Sautatalong, and Sofagel and Zed. Sakani Sanguza, Ota Awareness, Siga Oma, Sugisho, Uvereku in Konoko, Unjanukushan Lo, Sivaku Kleve, Sivanigama Pamphlet, Sambo Futu, Sisi, and Koto. lapha abanatha khona manje nema bus stop sibophela amaphepha amabhakani ukuthi sibafundisa ngawo umkhuhlane wamanzi uthi uvele uyini abantu bangawenqabela njani ukuthi bangabi nawo sasuka lapho kuthe sekubuya khonkhana social distance besibafundisa lanxa ezimhleni sibafundisa ngakho ukuthi kumele banande i-social distance saya futhi salandela ngokubafundisa ngokugeza izandla sangena kubo scoop gear hang up campaign sisithi imizwe ngemizwe sabona ukuthi kule scoop gear egedini so sakwenza sibili kwaphumelela kuthetha kungena lenkuthazo yama-mask sazinika ukuthi omama sebeyakuthi i-mask ngizayithenga ngani ngizayithatha ngaphi baziyicuce bayethenga sithi mama watsha ilembo elingana usalifuni saphuma le pattern sathunga ngezandla sadinga amarekeni senza ama mask ethu okokuthi wenza isayizi yomntanakho ekababa nomakhelwane umenzele
kodwa libona beqhubeka bekwenza yini njalo lezigubhu lezi lokho ezikhona
izigubhu lokho zikhona sibili iye ngiyazibona sibili izigubhu lokho zikhona ziyasetshenziswa ezimhleni uzobona omama begijima nxa imfa isehla nxa isigubhu giya sisinye ubona intuba zonke sebelengisa izigubhu giya kumbe esinye laphana ukuthi othutha ngale i-direction ageze kumbe babuthene benza imisebenzi yonale eyama-communities uzasixa sekulesigubhu giya khonapho sebesifakile kodwa i-mask yiyo engikhathazayo omama bangani sebe-relaxa khathesi uyafica kuukuthi nxa bengomakhelwane bebodwa bazengayifakanga azayikhumbule nxa sekuthiwa uyagada ibhasi lakho sesebhasini bangalungelelana bacede bajayelane umbone seyehlisile imaski kodwa lokhu sisakhuthaza ngazi ukuthi sizakwanelisa nini kodwa siyakhuthaza omama awathi ngeklasi babona ukuthi bayafaka izigubhu giya phambi kwamaklasi abantu ababo nemagedini kwenze ukuthi abantwana bageze izandla
like laphosa yini ilihlo ezikolo lokuthi abantwana bavikelekile yini ku-COVID-19
basavule bebalutshwana abantwana futhi kuvule abantwana engingathi bangani bale ngonjana sitho grade 7 sebeqalise ukuba responsible nabo-form 4 kodwa-ke siyesaba nxa sekuzavula abaningi sibona ngane ngxenye nababalisa usezibaneshini ukubabamba kodwa kwakhathese hhayi akhona ama-temperature bayathathwa bayakhuthazwa amatisha lawo alokho esayesaba but izikolo zemakhaya eziningi azilamani especially thina lapho esikhona kuyogwanda north izikolo azila eziningi azilamani so xa abantwana sebezile bonke
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Ngiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siqhibe ngohlelo liphuma lendaba elishone lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube owabaleka eZimbabwe ebalekela ezombusazwe
Ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana.
Ngiyamukeleka lami ehlolweni labalaleli abagcolekileyo.
Umbuzo wami wokuqala njengomuntu oke wangani uyalandelwa khona ngapho eSouth Africa khona ngapho belokhu besakudinga yini?
lokhe isimo sifanana njengoba lizizwela kuhulumende lebusayo ikakhulu umkhokheli ukuthi ngumuntu vele obusa ngodlame njalo uyalwisa wonke umuntu ozama ungani uyamisana lamalungelo oluntu njalo lamamanga phela ngokuthi ngingabi khona ekhaya phela kathi umzabalazo akuseyikho ukuthi njengowe liberation struggle lapho kwaliwa khona egangeni kule social media lami ngihlala ngiphosa nje ngoba into evele ibhedi siyale angeke ngayiwa ikona sokunje ukuthi vele lokhe vele umkhondo uyukuthi lami ngomunye lokhe ngingomunye wabantu abakuthathwa nje ukuthi government bakhuluma kube ngayo lokhe vele ngingaphephanga.
Ubona bakhona yini abanye abafana lawe abakusimo esifanayo ababaleka ekhaya kodwa bengani belokhu belandelwa khona ngakho?
Abantu baningi kakhulu abalandelwayo. Ungabona ukuthi nxa ungacacisisa ukuthi abanye bakhona ekubuyeni kwabo becrossa e-Bay Bridge besiza ngapha balimukiswa ngamasotsha ukuthi ayilinanzele lingahambeli ngale kule ferret team okutshengisa ukuthi vele laba bantu bayalwa nxa yona i-ferret team sisukile siseboda isidinga abantu eboda akwehlula ukuthi vele isikhona lakhona lapha. Nxa ukuthi umbuso South Africa kumbuso eBotswana iyabe kulandele leyo ferry team ngoba isikhuluma kunje i-ferry team yekhange esiseboda ekhange lanto abacrossa bebaleka nxa ubulawa bathathwa nje ukuthi ngabantu abakhuluma kungehulumende baningi kakhulu abantu abacatshileyo but ngezake watsho ukuthi ungozibani baningi abantu abacatshileyo ngendaba zenalezi ngoba phela into ekhulunywa ngumuntu umuntu akhuluma ku-social media ku-Facebook omunye ekhulume ku-WhatsApp but nxa kudingwa lidinga ukufana nayo ihulumende kamnangakho baningi sibili bakhona abacatshileyo emazweni aseduzane leZimbabwe.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi ubona njani umumo osekhaya?
Umumo osekhaya kawumanga kuhle ngokomnotho lankho nje konke okwenzakalayo siyabona lezi zenzakalayo amasotsha edubula abantu kusenzakala lokhu lalokhu so okunje ukuthi thina njengabalweli bamalungelo abantu siye sifisa ukuthi nga abantu babambana kube yikuthi okungayisikufa yikuyini bakhangelane la sine isilo esiyigovernment kamnangagwa ngoba vele akula muntu ozasilungisela bakhulumile abamamedia kwakhuluma besisekela bhala kanti sokuthi ecosololo ngenxa yokuthi vele into yeZimbabwe futhi ilungiswe yithi abantwana beZimbabwe ngilesifisa ukuthi labona laba bakhona ama-civil servants amasosha ngakubona but ngombono wami sokuseduzane nje ukuthi even labona laba acabanga ukuthi bayamprotector abangamasosha bazamhlamukela kungekho khathana ngoba isimo sifuqa wonke umuntu isimo somnotho indlala but yehlisa ubhinya entabeni la amasosha azakwehla entabeni athi ayilokho osokwenza mongamela isiko as long singabambana njengabantu singawina lokho.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyalithanda lonke bantu bakithi and ngizilusizi ngento eyenzakalayo kuthi nje into ofuze sinanzele ukuthi njengabantu singabantu banye asinanzeleni ukuthi nxa kule nto enje so asifundisaneni ukubambisana ekulweni lesithethe ngoba ukukhuluma iqiniso into eyenzakalayo ekhaya ayikho mnandi izihlobo ziyafa kula mithi ezibhedlela abantwana benza ukuganga ezikolwa kula matitsha yinto embi kakhulu eyenzakala esibisele emuva kakhulu njengabantu kasifundeni nje ukuthi sibambane singasolani lokuthi silimukisane lapho kule ngozi khona ngoba ingozi yazibona even abaku-CIO abakum-army futhi bafunda ukuthi balimukise abanye babo ngoba basemsebenzini but nxa kufuze enye intiwele omunye umuntu kasifundeni ukuthi silimukisane ezingozini ezingathi zisikhangele njengoba sibona ukuthi ihulumende le yinkukhu elinatha amaqandayo kasifundeni nje ukuthi sibambane singabambana sibe ndawonye sizawina ngoba akukho ungapheliyo ungapheli abadala bathi kuyashona kuzaphela nakhona ngokwezampilo.
Lo-ke bekungumnumzana Josphat Mzaca Ngulube olwela ilungelo likaZulu owabaleka eZimbabwe ebesixoxelayo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Siyabonga Chris ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Balitshumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo abafunyanwe sebesindile bangamatshumi phose amathathu. Abasakhulayo bezanu-PF basola umsakazo we-Studio 7 lamaphephandaba azimeleyo besithi yibo ababangela ukuthi izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ebandla labo zingasuswa. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende udlalisa isikhathi lemali ngomkhankaso welanga lokusola izijeziso zenotho kusasa ele-anti-sanctions day. kwanele mthwakazi abangathanda ukulalela njalo uhlelo lwethu ngokugcweleyo lingaluthola ku website yethu ethi www.voandebele.com. olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.